sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 15 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
ngenxa yokukhwela kwamafutha ezimoda, kutsho khona ukuthi izinto zonke zizakhwela ngokuba zihanjiswa ngamafutha ezimoda. Akulanto ezasala phansi, njalo nxa ngabi lokhu iqhubeka impi lezi zinto zenotho kwiRussia, kutsho khona ukuthi singagcina sibona amafutha ezimoda esedlula i-$3 kusiya phezulu ilitha. Ngaleyo ndlela kuzabe kusitsha ukuthi izinto zezadlula indlela emangalisayo.
Iningi lihlaba umkhosi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni, ikakhulu ukudla nendleko yokugada amabhasi lemichova.
Bahlanganisa abantu abayinzalo ye-Umzingwane district ngokubumba inhlanganiso kuWhatsApp ezagoqela amazwe wonke jikelele, lapho besikhumbulela khona ukuthi abantwana abayinzalo yeUMzingwane bakhona. Kwatholakala imali eyasiza ukuthi kupendwe i-outpatients department, kuthayilwe phansi, kuphinde kufulelwe
izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini seMzingwane eMathabeleland South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane lokufulela amahofisi esibhedlela se-Esigodini ebesesibhidlika. Sokuzasungulwa uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina ama-electronic ear tags endleleni yezifuyo ezisenzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana, ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi, bezilandele zingalahleka kumbe zingajotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Iningi lihlaba umkhosi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni, ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichova. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo yamafutha ezimota kabili kuyonale inyanga kaMbimbitho. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Embikweni owethulwe ngabenkampani ebona ngezamandla kagetsi lamafutha ezimota eZimbabwe Energy Regulatory Authority, bathi lokhu kubangelwa yikukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota emhlabeni jikelele okufuqwa yimpi yokuhlaselwa kweUkraine ngeleRussia. Ugatsha lweZimstat luthi imali esidingakala ukuphilisa imuli elabantu abayisithupha ngenyanga kaNhlolanja iqanise yaya ngaphezu kwenkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola eZimbabwe, i-54,864 RTGS. Unkosikazi Belinda Maphosa ongumongikazi uthi imali abayingezelelweyo uholo ihle yaphelela emoyeni.
Besiphiwe i-20% increase, kodwa khathesi nje ungakhangela ngendlela into ezikhwele ngayo, ukhangele impuphu vele uyabona ukuthi i-increment lana esiyitholileyo khathesi vele ayithengi lutho. Kunje siholile sibili ilamuhla, but kodwa imali yakhona vele lokhu ithenga khona lokhu ade sikuthenga, ubone futhi okunye sokudula kakhulu asisakukwanisi. So vele khathesi izinto zikhwele kakhulu, uhulumende kakhiphe i-RTGS le asiphi US dollar, mbona ngani lokhu kungaba ngcono lento ziyekele ukukhwela lezo ama-fuel.
Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso ebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, uthi impi ye-Russia ingaqhubeka lentengo yamafutha ezimota layo izaqhubeka ilokhe ikhuphuka.
Ngenxa yokukhwela kwamafutha ezimota, kutsho khona ukuthi izinto zonke zizakhwela ngokuba zihanjiswa ngamafutha ezimota. Akulanto ezasala phansi, njalo nxa ngabi lokhu iqhubeka impi lezi zinto zenotho kwiRussia, kutsho khona ukuthi singagcina sibona amafutha ezimota esedlula i-$3 kusiya phezulu ilitha. Ngaleyo ndlela kuzabe kusitsha ukuthi izinto zezadulela indlela emangalisayo. Woya dinge ukuthi uhulumende adinge indlela zokuvikela abantu kulokho angaphakamisa izandla linde kuphela konakala.
Umnumzana Mqondisi Maphosa osomabhizimusi wakobulawayo uthi ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota labo baza kudlulisela kubathengi.
Izera yona ivele igijimela ukukhweza intengo yamafutha, kodwa singakhangela kungaba impi yona le eseRussia ingaveli phele intengo yona isoki yehle. Okungangokuthi bona basebenzisa into eyenzakala khathesi khathesi nxa befuna ukuthi bekhuphule intengo, kodwa ukuthi intengo iziyehle lanxa impi siphele eRussia siyabona ukuthi kuyaqhubeka lokho. Kunjalo kusho ukuthi impilo zabantu zizaqhubeka ziba nzima, ngoba lathi intengo leyi kufanele siyiqhubeke siyinikeze abantu abathenga kithi. Akula ndlela esingasurvive ngayo, esingasila ngayo thina abamabhizinisi, ngoba indleko lezi zivele ziyasitshaya emini lebusuku.
Unkosikazi Mayebonge Msipha ophila ngokuthengisa uthi kuba nzima kakhulu empilweni yabantu ngoba bengela mali.
Isikhathi sonke amafutha ezimota angakhwela, yonke into iyakhwela. Njengabantu abazisebenzayo kubuhlungu ngoba imali esiyitholayo iyake ekudleni. Pho njengoba into yonke ikhwelile ikakhulu ukudla, kuyasihlukumeza kakhulu ngoba impilo isinzima kithi esitholayo mbijana. Laba abangela ke baza kwenza njani? Impilo isinzima kakhulu.
Ingcwethi ezicubungula ezomnotho zithi ukuqansa kwentengo yamafutha ezimota kuthinte izigaba zonke zomnotho welizwe. Intengo yempahla isiqansile ngoba imbadalo yokuthwala impahla ikhuphukile. Lokhu njalo sekwehlise isisindo seholo likaZulu ngoba sekukhuphuke intengo yempahla, okudala njalo ukuba impilo kaZulu yehle ngamandla. Isisindo semali yakwele Zimbabwe laso lokhu sisehla ngamandla nxa siqathaniswa leyamanye amazwe ngenxa yokukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu. Nimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba kamantshi wakobulawayo wenqabile ukwamukela isicelo sokuthi icala elitheswa intatheli zindaba esebenza izimele uJeffrey Moyo lilahlelwe khatshana ngoba abatshutshisi benelise ukusuthisa idale ngobufakazi bokuthi ngempela uMoyo kumele athoniswe. Umantshi ugcine ebeka usuku lukamhlaka 28 kumabasa ukuthi uMoyo azemiswa phambi kwamthethwandaba ithoniswa. Wetheswa icala lokwephula umthetho ophathelane lokungena lokuphuma kwabamanye amazwe eZimbabwe. Ubikwa kwenza lokhu ngokuphathisa intatheli zindaba ezimbili ezidabuka eMelika ukuthola ingwalo ezingekho emthethweni ezokungena elizweni zizosebenza. Kodwa omunye wakhe obesetheswa cala linye osebenzela ikhomishini elawula izokwethulwa kwezindaba yeZimbabwe Media Commission uThabang Manika obesetheswa icala linye utholakale emsulwa wahle wakhululwa ngolwesibili lweviki edluleyo. Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini semzingwane eMathabeleland South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane lokufulela amahofisi esibhedlela seEskotini ebesesibhidlika. Basukumela phezulu beqoqana njengenzalo yakulindawo kulandela izithombe ezamemetheka kumakhasi okuzilibazisa i-social media ebonisa isimo esibi salesi sibhedlela. Kubika intatheli zindaba iStudio 7 u-Ezra Chisasibanda.
Uhlelo lwesigodini hospital project lwasungulwa ngabahlanu, umnumzana Ngqabuto Hanyana, umnumzana Thobani Ncube, unkosikazi Lucia Dube, unkosikazi Thulani Ncube, lo mgcinihlalobo unkosikazi Rosette Sibona, bonke bayinzalo yasemzingwane kuyibo njalo abakhokhela emkhankasweni wokubuthanisa imali yokulungisa lesi sibhedlela. Usibona uchaza ukuthi basebenza njani.
Sahlanganisa abantu abayinzalo yeumzingwane district ngokubumba inhlanganiso kuWhatsApp ezagoqela amazwe wonke jikelele lapho besikhumbulela khona ukuthi abantwana abayinzalo yeumzingwane bakhona. Kwatholakala imali eyasiza ukuthi kupendwe i-outpatients department, kuthayilwe phansi, kuphinde kufulelwe.
Uya pambili okasibona egcizelela uqhakatheka kwalesi sibhedlela.
Izihlobo zethu labantu abazalwa kona lwana umango bathi nxa labo besiya kwelatshwa babe sendaweni ekhangeleka kuhle. Isibhedlela sesigodini sisemgwaqweni oya khonale eboda yeSouth Africa usukela koBulawayo. Sisiza noma ngubani ongavelelwa ingozi kumbe ukugula ekuleyo mango.
Uzulu wakulumango ujabule kakhulu ngokubona isibhedlela sabo sesilungise kahle. Omunye wabo ngumnumzana Ndaba Ezitha Khumalo.
Thanda ukubonga kakhulu kuma diasporans nabanye nje abaphathisileyo ukuthi kurenovethwe isibhedlela sesigodini sekubukeka kupendwe kahle. Hayi, kuhle kakhulu. Bese sisidala lesi sibhedlela. Siyabonga kakhulu inkosi libusise. Ngezandla zenu ezingabanga lukhuni.
Omunye layo othintekileyo ngobuhle obenziwe kulesi sibhedlela ngunkosazana Sithokozile Mhlanga odabuka eMzingwane.
Isibhedlela sesigodini besisesabeka, mina vele bengeke ngivume ukulaliswa khona ngoba ngambona ngani yafela khona. Awu, sokukuhle khathesi okwamagama. Siyabonga kunzalo yakithi ngokusilungisela isibhedlela sethu, uNkulunkulu abakusisi.
Abathayeli labo somabhizinisi bajabuliswe ukuvuselelwa kuhle kwesibhedlela abathi sinceda bonke abantu abahamba ngomgwaqo osuka koBulawayo usiya eGwanda nxa begula. Umnumzana Ngqabutho usamamo ngomunye wabo.
Ngiyabonga kakhulu ebantwini abakudiaspora ngosizo lwabo abalwenzayo esibhedlela lesi sesigodini ebesisifile ngokusivuselela. Kuyimpumelelo enhle kakhulu ebantwini bakithi ngoba hheyi kunzima kuba lezi ngozi zomgwaqo laphana abantu beswele lokuthi bazohanjiswa ngaphi sebelimele. Yazi uBed Bridge Gwanda Road umgwaqo obhizi kakhulu.
Abesigodini Hospital Project bantu umsebenzi usemningi kulesi sibhedlela njalo bamanga bafuna ukulungisisa amanye amahwazi. Ngakho sebeqalisile njalo umkhankaso wokubuthanisa imali yokuncedisa esigabeni sesibili sokulungisa lesi sibhedlela. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Ngokutshona kwelanga layizolo abantu abaphose bafika amakhulu amane 394 bahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 elizweni. Leli gcikwane labulala ababili kubika abogatsha lwezempilakahle. Lokhu lwaqhamukayo lolu bhubhane eminyakeni emibili edluleyo. Kutholakale abazinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 242.9,000 bele COVID-19 okulinani eligoqela inkulungwane ezingamakhulu amabili zabasila lomkhuhlane 232.4,000. Owabulala abedlula inkulungwane ezinhlanu 5.4,000. Okwamanje sokuhlatshwe izigidi ezedlula ezine 4.4 million ijekiseni yokuzivikela kuleli gcikwane elizweni jikelele. Ku-Live Talk namuhla kuhlelo The Connection sikhangela okwenziwa ngabasakhulayo kunkuthazo yokuthi babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota kuvota registration lamalungiselelo okhetho ama-by elections. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umcebisi omkhulu kwezomvikela welizwe kwelemelika uJake Sullivan uxwayise ele China kubana lingalokothi lincedise ele Russia lapho lihlasela kwele Ukraine ngoba lingetheswa izijeziso ezilukhuni ngamazwe omhlaba. USullivan wethulele sesixwayiso ekuhlanganeni kwakhe lomeli wele China eRome izolo. Ele China lihlala lilandula ukuthi lincedisa ele Russia kwezebutho. Ugatsha lezomvikela kwele Melika libika ukuba ibutho lakwele Russia likhanya selivinjwa ukuhamba ngesiqubu esikhulu ukuhlasela enkabazweni le-Ukraine ngoba kalizange lihambe umango umude ngempelasonto edluleyo. Umongameli Joe Biden wele Melika wethesa umongameli Vladimir Putin wele Russia Umlando kubangela ukhansa kwentengo yempahla nokuphazamiseka kwemisebenzi yokulungiswa kwalezimpahla okugoqela ukudla ngokuhlasela akwenze kwele Ukraine. Lokhu uBiden ukutsho lapho ikhuluma emhlanganweni we-National League of Cities owenzelwe esikolweni selizwe lakhe e-Washington DC izolo. Kulezigidi ezedlula ezine zabantu bakwele Somalia ezibikwa zilakho ukubhekana lendlala enkulu nxa izulu lingasananga ngenyanga ezayo ekamabasa. Kubika abenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba uhlangothi olubona ngezokutholakala kokudla ole-World Food Program, abe-WFP, baxwayisa ukubana leli lizwe elisemhlubulweni owe-Horn of Africa lilakho ukubhekana lodubo lendlala olugcine ukubonakala kulelo lizwe ngomnyaka 1981. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bakwele Sudan bangene ezitaladeni zesigodlo salelo lizwe iKhartoum izolo zitshengisela zisola ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lakulelo lizwe ekupheleni komnyaka odluleyo. Unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba usecretary of state Anthony Blinken wamukele inhloko kahulumende yakwela Ivory Coast uMnumzana Patrick Achi emahofisini akhe izolo. Amacele omabili abekhangelele ukuhlaziya indaba eziphathelane lezokuthengiselana kwamazwe omabili kanye lezomvikela. Amantombazana elula ikhulu akwele Burkina Faso abalekele udubo lokwendiswa besesebancane kwabesilisa asebengamaxhegu babiwa sebephephele endaweni ehlala amasista enkonzo yamakatolike eye St. Maria Goretti edolobheni elekhaya lapho asebegcinwe khona.
Abakhokheli bamazwe ePoland, Slovenia, leCzech balubhekise kwele Ukraine namuhla ukuyasekela lelo lizwe ngesikhathi leRussia liqhubeke ngokuhlasela isigodlo namuhla kwabhubha abantu ababili. Umeya walelo dolobho uthi sokule curfew ngakho abantu abaseyikuvunyelwa kuhamba-hamba mahlayana kusukela namhla ntambama. Umanyano we-European Union usuwethesele Russia izijeziso zenotho njalo amazwe amaningi ayasola ukuhlaselwa kwe-Ukraine okwenzakale kusukela kumaviki amathathu edluleyo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ebezifunda e-Ukraine zithi sezenelisile ukufika ekhaya ngemva kokuphathiswa nguhulumende labanye. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelaye eseJohannesburg kwele South Africa.
I-Ukraine izozama ngakho konke njengawonke nje amazwe uma ehlaselwa ngelinye azozama ukuyilwela, azozama ukuyivikela. Kodwa-ke uma ngabe kukuthi sibuka ukuthi iqondane nobani ayizukuba nawo amandla i-Ukraine yokuthi imelane nesimo lesi kuze kube sekugcinene ngaphandle kokuthi ivume ukuligoba uphondo. Ngoba okwenzakalayo nokuzokwenzakala nxa ngabe kukuthi sigxila kakhulu emadolobheni kuzoba nokulimala okukhulu kakhulu kubantu kazana abayizakhamuzi zase-Ukraine, omama labantwana. Lokho sokungenza ukuthi i-Ukraine ithi nxa ibuka lokho kulimala ibe isihoxisa impi. Kodwa-ke ayilawo amandla i-Ukraine ukuthi imelane ne-Russia. Okwesibili, amazwe omhlaba avele ayancedisa, ikakhulukazi wona amazwe ase-Europe. Kodwa-ke ukuncedisa kwabo abakunikeza i-Ukraine yiko lokho ukuthi phela i-Ukraine kuyona imemba yenatu abakwazi ukuvela bangene ngamasosha beyoncedisa ukulwa. Ngoba sizwile futhi laphayana uVladimir Putin esabisa ngokuthi yena uphethe i-nuclear. Uma ngabe kuyukuthi sekufika kuleso sigaba nxa lamazwe angangenela uzayisebenzisa kuyabe kungasaphephile kuyena wonke umuntu kumhlaba wonke. Ngiyakholelwa ukuthi amazwe ke entshonalanga kungenzeka ukuthi abakufuni ukuthi kuze kufike lapho.
Ngombono wakho impile izaphetha ngani?
Ebugcineni asiyiboni iRussia isima lempi ingayiqedanga. Sibona ukuthi ekugcineni ukuma kwayo iRussia kuzabe lapho umbuso walendoda uZelensky sewile, ngoba uPutin usebenzisa khona kanye lokho kusetshenziswe yiwo amazwe entshonalanga oAmerika. Sibabona besiyangena eBelgrade, sibabona bengena eIraq, sibabona bengena eLibya, eSyria. Abazange bayithiye impi yabo bengaqedanga ngopresident bakulelo lizwe ngaphandle nje kweSyria kuphela, kodwa kulawa amanye amazwe baphuma beyiqedile impi ngokuthi loyo oyayibusa ngaleso sikhathi bebemkhiphile emandleni okubusa. Ngicabanga ukuthi iRussia nayo izalwela ukuthi ifike kuleso sigaba, ukuthi lapho kuzomiswa khona impi kuzoba yingoba leli qembe libusa eUkraine seliphumile emandleni okubusa, okwenzela ukuthi iRussia ibe nesandla ekwakheni kabusha lo ozabusa, athi ma ebusa abe ngovuna iRussia, abe ngovuna okufuna iRussia ukuthi iUkraine ingayithathi imembership yenato. Kodwa ke futhi kusabuyela kuyo leyana into yakudala ye-Cold War. Ngokunye ke futhi esingakulindela ukuphela kwayo lempi ukuthi sisengabona isibuya, noma ingabuya ngezinye indlela kodwa isibuya back i-Cold War, njengalokhu umhlaba owawuyikhona kuqala ukuthi wawuhlukane phakathi ngale ndlela owawuhlukane ngayo phakathi kwamazwe ayexhasa iRussia namazwe ayixhasa iAmerika.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook bu-VOA Ndebele, nakuTwitter bu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Soko sasungula uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina, ama-electronic ear tags, endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana, ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi, bezilandele zingalahleka kumbe zingajontshwa. Umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseHebron kweleBotswana.
Ngolandela umhlangano phakathi kwamazwe amabili ongene nomongameli Emmerson Mnangagwa lomunye wakhe weBotswana uMnumzana Mkhwetsi Masisi, sokuzasungulwa inyathelo lokufaka izifuyo impawu zama-electronic ear tags. Lokhu kuyindlela yokuphathisa ekuluseni kokuntshontshwa kwezifuyo esigabeni semngceleni yamazwe omabili. Ukufaka ama-electronic ear tags endlebeni zenyamazana kubuye kuzaphathisa ukuthi kwaziwe ukuthi zingaphi ngesikhathi esithile, njalo kube lula ukulandela umzila wazo. Umlimi kucele leZimbabwe uMnumzana Mhlupheki Dube uthi leli linyathela elingaphathisa kwehlisa udubo lokuntshontshwa kwenkomo.
Ludaba mina ndilubona ludaba oluhle okumangalisayo. Ludaba endilubona ludaba oluthuthukisa ukufuya. Ukutshontshwa kwezifuyo kuyinto ebisela abalimi emuva. Balima sikhumbuzaneni ukuthi isifuyo sona nxa sikhuma ngenkomo into eduro kungakanani. Sikhuluma ngento engxenye yabo $1,000 okungangabo R15,000 inkomo eyi-1 umuntu abuye nje athinte ahambe.
Kodwa uDube lokukhathazeka ukuthi ukufaka ama-tag lawa kuzabuya le ntengo ephezulu, uthi lokhu akungeke kwaphathisa iningi labalimi abampofu emaphandleni.
Ludaba oluhle kakhulu. Ngingazike ukuthi ludaba yini olungayenzwa luphumelele. Ngakho ngoba nanku phela into ze-technology, thina njengamazwe asathuthuka siyasilela emuva kokunye, okungangokuthi amafoni nalawa ama cellphone akulezinsuku kulezinye indawo ezigabeni ezisemaphandleni lapho ama cellphone angabambi khona okuzayezake ukuthi le mzamo yokulonda isifuyo osebenza lawo macici mhlawumbe kungasebenzi ngendlela efaneleyo
ngakucelele eBotswana umzana Isaac Mahosa yena uthi mhlawumbe inyathela leli lingaphathisa kodwa njengodube ulukhathazeka ukuthi lolu hlelo luzaqhutshwa njani ngoba abanye bengela mali yokwathenga amacici lawa.
Yes, it is a commendable step towards addressing this problem. But the challenge could come.
Kuhle sibili kodwa kulokukhathazeka ukuthi lokhu kuza kwenziwa njani. Ikakhulu sikhangela ukuthi lokhu kwenziwe emakhaya lapho kungela mtshini yakulezi nsuku kodwa ngumzamo omuhle kakhulu.
Iphephandaba le-Chronic libike ukuthi okhokhela ikomiti ebona ngodaba lokuntshontshwa kwenkomo umnumzana Kazembe Kazembe uthi uhlelo lolu luzasungula emzini wemlambapeli kugcine leZimbabwe. UKazembe uthi leli ngelinye linyathela lokuzama uqeda udubo lolu kulandela ubunjwa kwekomiti lamalunga aphuma emazweni omabili. Umongameli Masisi ekhuluma emdlanweni phakathi kwenkokheli yeZimbabwe leBotswana oyenzelwe eVictoria Falls ekuqaleni kwayona lenyanga uthe ukuzama uqeda lolu dubo kuzabanika ukuthula.
It is pleasing that we have agreed to establish a specific joint framework for cooperation.
We are jabulisa ukuthi sasivumelene ukufaka ikomiti ezaphathisa ukuthi siqede udubo lokutshontshwa kwezifuyo.
Isigaba sangezansi kwele Mandebeleni kakhulu imizi engentshonalanga kweGwanda yiyo ebhekane lodubo lokuntshontshwa kwenkomo njalo zidutshulwa uma zingachaphela kwele Botswana. AbeBotswana bakhala ngokuthi inkomo zintshontshwa beZimbabwe abafika emzini esemngceleni behlomile. Sokuyiminyaka eminingi udaba lwezifuyo zabele imizi esemngceleni yamazwe amabili ludala ukufuthelana. AbeZimbabwe bekhala ukudutshulwa izifuyo zingachaphela kwambo makhelwane ukuthi AbeBotswana bona bakhala ngokuthi ezabo ziyantshontshwa. Ngingumqondisi duke wendaba zeStudio 7 ngisakuron kwele Botswana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Zendaba ebezikhokhela iningi likhala izimathonsi ngokukhuphuka kwentengo yempahla elizweni ikakhulu ukudla lendleko yokugada amabhasi lemichova. Izizalwane zeZimbabwe ezidabuka esiqintini semzingwane emathebeleleni South ezihlala emazweni seziphathise ngokwakha indlu yezigulane lokufulela amahofisi esibhedlela esigodini ebesesibhidlika. Soko sasungulwa uhlelo lokufaka impawu ezenziwe ngemitshina ama-electronic ear tags endlebeni yezifuyo ezisemzini esemngceleni weZimbabwe leBotswana ukwenzela ukuthi abanikazi bebe lolwazi lokuthi zingaphi bezilandele zingalahleka kumbe zingajontshwa. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.